sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 29 August 2023 ngokhipha isidumbu. Endabeni zethu lamhlanje.
Isolution okufanele yenzale ukubana iZimbabwe iyeqalisa ukuthi ukhetho lonke ukubana kube leadership evela ebantwini. Iprocess liyakufanele yenze iZimbabwe Electoral Commission ngenxa yokubana yayehluleka umsebenzi wayo. So kufanele ukuthi kule African Union besincedise ukubana sibe lenhlelo egcina iconstitution yeZimbabwe.
Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change lithi kumele leZimbabwe liqhube ukhetho olutsha lincediswa ngabenhlanganiso ezinjenge-SADC, i-African Union lezinye.
Ukubuya kwe-SADC lapha izozama ukulungisa lokho okukhona lapha elizweni lethu ngibona ngiqakathekile kakhulu ngoba yibo abantu abaseduzane esiyakhelane labo. Ingasile problem lapha eZimbabwe layo iyaba-affecta directly. So it's important that nabebuye bezame ukuthi bebonisane ukuthi bengathola njani indlela yokuthi beqhubekele phambili.
Inhlanganiso ye-Southern African Development Community ikhangelelwe ukuba izathumela kwele Zimbabwe iqula le-panel of elders ukuyahlola impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa. Ingcweti ezicubungula ezomnotho zithi kusasemasinya ukuba kubonakale umahluko kusimo somnotho elizweni ngemva kokuqhutshwa kokhetho olukhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change lithi kumele leZimbabwe liqhube ukhetho olutsha lincediswa ngabenhlanganiso ezinjenge-SADC, African Union lezinye ukuze kuqedwe ukufuthelana okuselizweni ngenxa yempumela yokhetho. Kodwa abeZANU-PF Party abebandla eliphikisayo babanga amsindo nje. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuvezwe ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Ostalos Gift Siziba emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eBelvedere eHarare.
Sikuveze sobala ukubana i-election eyayenzwa mhlaka 23 yaliyenzwanga ngendlela esemthethweni. Abantu babetshaywa, abantu babelinyazwa, i-voters roll yayingekho ngendlela esemthethweni. So i-solution okufanele yenzale ukubana iZimbabwe iyeqalisa ukutsha ukhetho lonke ukubana kube leadership evela ebantwini, evela ebantwini njalo evela process evunyelwane ngabantu bonke. Iprocess liyakufanele yenze iZimbabwe Electoral Commission ngenxa yokubana yayehluleka umsebenzi wayo. So kufanele ukuthi isathi kule African Union besincedise ukubana sibe lenhlelo egcina iconstitution yeZimbabwe nomthetho welizwe ineZimbabwe Electoral.
Kodwa abezano PF bathi lokho yikudlala ngesikhathi sabantu njengoba ukhetho solwenziwa lwadlula kwanqoba umongameli Emmerson Mnangagwa. Umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuzano PF umnumzana Farai Marapira uyakusekela lokho.
It is very, very unfortunate and very, very irresponsible. I think leaders need to learn to talk to their people, be accountable for themselves.
Kuyishwa elikhulu kakhulu lokho. Ngicabanga ukuthi inkokheli kumele zifunde ukukhuluma labantu bazo baziphendulele bona.
Abenhlanganiso ezimeleyo ebihlola ukuqhutshwa kokhetho eye-Civic Society and Churches Joint Forum, CSCJF, bathi basuthisekile ukuba lolu khetho luqhutshwe ngendlela, ngakho akula isizathu sokuba kuqhutshwe olunye njalo. Obekhokhela iqula lalenhlanganiso unkosikazi Abigail Mumpambi utshele umhlangano lentathela izindaba owenzelwe eButternut Gardens eHarare lamhla ukuba okusalayo ukuba abantu basebenzisane.
Ukuthi abantu beZimbabwe kumele sibambane njalo sinanzelele ukuthi lalo olandelayo esingathi kwesinye isikhathi udliwe akakho umuntu odliwe lapha besincintisana kuphela ngedemokrasi. Okusalayo kuqakathekile, abantu bona bamvotheleyo bayatshengisa ukuthi hhayi bakithi elizweni kule demokrasi. Masingabi ikakhulu imidiya kazameni ukuthi abantu babambane.
Okuyinto esekelwe njalo ngesinye isiphathamandla se-CSCJF umfundisi Angliston Sibanda othi osekudingakala ukuthi inhlangothi zombili zisebenzisane ukuthuthukisa ilizwe hathi kube lokhe kudonselanwa.
Into ecakathekileyo yikuthi odliweyo akamelanga alahle, lo nqobileyo angazitheli ukuthi yena unqobile somele agijime abaleke le bhodo nyangesebenzisi ale gori yebhodo ukuthi sokule bhodo lilenyama lo nqobile osebaleka le bhodo xa sintaba yedwa ilizwe lelingelethu sonke.
Umsekeli kamgcini sihlalo wezeki umnumzana Rodney Kiwa utshele intatheli izindaba ngaphambilini ukuthi ikomishini yakhe ibambe lolu khetho ngemfanelo kungelani lenkinga ezinlutshwana zokuphuza kwamaphepha okuvota endaweni ezinjengeHarare, Bulawayo leManicaland. Ekubuzweni izintatheli izindaba ukuthi bazakhweza lolu daba emthethwandaba na ukuthi luqhutshwe njalo ukhetho, abe-TCC kabenelisanga ukupha impendulo ebalulekileyo. Usiziba walile njalo ukuphendula umbuzo othi amalunga ebandla lakhe anqobe ukhetho lokudinga abameli edalela iParliamente bazathatha na izikhundla zabo kumbe bazakhalala. Izeki yazise ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa owezanu PF nguye onqobe ukhetho lwalonyaka, ngakho ke uzobusa okweminye iminyaka emihlanu elandelayo. Ukhetho olweZimbabwe lusolwa ngabenhlanganiso ezinje ngeSADC, African Union, COMESA, European Union, uhulumende weMelika lezinye. Lanxa impumela yalolu khetho isolwa ngabanye, kuleyinye inkokheli yamazwe awezwekazi leAfrika ezinje ngomongameli Cyril Ramaphosa weleSouth Africa, umongameli Samia Sululu Hassan weleTanzania labanye asebethule amazwe okutshayela ihlombe uMnangagwa ngokunqoba kulolu khetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inhlanganiso ye-Southern African Development Community ikhangelele ukuba izathumela kweleZimbabwe iqula le-Panel of Elders ukuyahlola impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. Iqula leli lizakhokhelwa ngumnumzana Jakaya Kikwete, owayengumongameli wakweleTanzania. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuphuma encwadini elotshwe yiSADC isiya kugatsha lomphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, isithi izathumela iqula leli ukuyakuzwa ngodaba lokhetho kuleli. Isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Levit Mugetsho uthe bayitholile incwadi kodwa kakwazi ukuba bazafika nini elizweni.
Lami ngizwe ukuthi kabakabuyili lakho ukuthinta iofisi yabo.
Ingcitshi ecubungela ezombusazwe zithi inyatho leli lithethwe yiSADC liqondile ngoba yikho sibili okumele kwenzakale ukuze impumela yokhetho yamukeleke. Umnumzana Herbert Chamuka oyingcitshi ezombusazwe uthi ukuza kwequla leSADC Panel of Elders yiyo yodwa indlela yokuba kulungise udubo lwempumela yokhetho lweZimbabwe.
Yamkela ukubuya kwabakhokheli beSADC ama elders, especially former president of Tanzania Jakaya Kikwete namanye ama leaders onke. Indaba ngeyama elections lawo ayenzwe mhla ka 23 namanye ama political parties onke eZimbabwe include ZANU PF. Iproblem iZANU PF, ZANU PF ayifuna ukuphikiswa ngoba iZANU PF yona ifuna ukukhokhela yodwa.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Beloved Siduna, enye ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Ukubuya kweSADC lapha izozama ukulungisa lokho okukhona lapha elizweni lethu, mbona ngiqakathekile kakhulu ngoba yibo abantu abaseduzane esiyakhelane labo. Ingxasile problem lapha eZimbabwe layo iyaba-affecta directly, so it's important that babebuye bezame ukuthi bebonisane ukuthi bengathola njani indlela yokuthi beqhubekele phambili njalo kungela violence.
Incwadi eyalotshwa ngumanyano weSADC iveza ukuba ukuza kwabo eZimbabwe kwavunyelwana emhlanganweni omkhulu owenhlanganiso le mhlaka 17 Ncwabakazi lonyaka. Kusenjalo, umnumzana Matthew Miller, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana namanye amazwe, uthi kaluqhutshwanga ngemfanelo ukhetho kweleZimbabwe. Ingcitshi ecubulela ezombusazwe umnumzana Libert Ncube uthi kuqakathekile ukuba ele Melika lisekele amazwe ayesadak kulolu daba. Intanganiso ezahlola ukhetho lweZimbabwe zithi zizakwenza umbiko ogcweleyo ngemva kwenyanga ezimbili ngesimo sokhetho, zithi labo abangasuthisekanga ngokhetho kabaye emthethwandaba. Ngokolunye udaba, uZulu eZimbabwe ukhonona ngokuvalwa ngci kwemigwaqo ngamapholisa eHarare. Abaningi abahlala eMfakoze Mavuku Warren Park lakwezinye indawo bathi kulokwesaba okukhulu ngendlela amapholisa asegcwele indawo yonke ngemva kwempumela yokhetho. Kodwa isikhulumeli samapholisa uMnumzana Phonya athi uthi amapholisa alondoloza ukuthula elizweni.
Amapholisa eZimbabwe Republic Police athanda kwasa uZulu ukuthi akula umpholisa onikezwe i-authority lo commissioner jikelele u-commissioner general Mathang ukuthi bahambe betshela ama-business ukuthi kumele bavale isikhathi sabo singakafiki. Njalo nxa kulo muntu othi yena utshelwe amapholisa, cela bahambe kumapholisa nasedizayini bayofaka ama-report.
Ele Zimbabwe liqhube ukhetho lokudinga amakhansila, amalungu edale lephalamende kanye lomongameli emadolobheni amaningi. Abantu bavotele ebandla le-CCC kwathi emaphandleni bavotela i-ZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Abanye abantu kobulawayo bathi kababoni ukuba uhulumende uzabenzelani ngoba bavotele ibandla le-Citizens Coalition for Change hathi elibusayo. U-Anastasia Ndlovu usethulele lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lithi kalilathemba lokuthi abantu bazathola intuthuko akade beyikhangelele ngaphambilini kokhetho. Unkosikazi Agnes Kayanda, isakhamuzi sakobulawayo, ngomunye wabalomqondo munye.
Thina ngapha emaNdebeleni ukubuyela kukanangakhe embusweni sizadubeka umthokotsho. Bela kula kuchelesa imigwaqo lo vele enkayi awuhambeki, le matopu awuhambeki, asidubekile laphakathi kobulawayo khona pha emalokijini la kukhona emasabhabu akula mgwaqo ngamagudigodoto.
UMnumzana Benny Moyo laye uyathandabuza ngokuza kwenziwa nguhulumende edolobheni leli.
Since independence, kobulawayo kulezi bhedlela ezingu-2 ezatshiwa ngamakhiwa. Sizokuthiwa kulesinye sakhiwe eQuadri Park, but isibhedlela kuthiwa yi-35-bed hospital. Akula development abantu abazayithola. Ukubusa kwezanu since independence ayikaze isinike i-development thina. Kungathi thina lathi asibhadali i-tax njengabanye abantu abeminye imihlubulo.
Osakhulayo ohlala kobulawayo uMnumzana Mlungisi Dube uthi ubulawayo uvotele inguquko kodwa akabuzanga elangeni.
Kufanele ukubana upresident ube nopresident oyehlukeneyo. Njalo siyananzelela imbiko ekhutshiwe ngama-observer teams anjengabo-SADC labo-AU batshengisa ukubana ukhetho lolwaluqhutshwa ngendlela eyiyo. Sikhangele lesi sithembele khonapho ukubana xa kusalandelelwa ama-reports anjalo kuzayenza ukubana maybe iqine sokule maybe kulo khetho olutsha kumbe kube ne-inclusive government yiko kungabe khona le themba labantu khona.
Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube uthi ukuthuthuka kwezigaba sekuya kuba ngokuthi bezivele zithuthuka ngapi.
Thuthuka kwezigaba kusho ukuthi kuzeya kuya ngokuthi bekuvele kuthuthuka kakhulu ngapi, ngoba siyakwazi ukuthi zikhona indawo vele zingazake zibone intuthuko, zikhona njalo ezihlala zibona intuthuko lokhu kwasukela ngomnyaka 1980. Ngakho-ke ukuthuthuka njengoba sisitsho ukuthi kuya ngokuthi umuntu ngapi. Labo vele abaseduzani lentuthuko mbe singathi abajali ukuthi thola intuthuko kusiya ngokuthi bananzelelwa njani kumbe banakekelwa njani nguhulumende. Mhlawumbe sebezaqhubeka beyithola leyo ntuthuko, kube sokusithi labo esingathi khona bakhohlakele kumbe kudala bayigcina intuthuko, sokungenzeka kuqhubeke kunjalo bengayitholi. Kodwa-ke sikukhuthazayo ukuthi nxa kusiba le ntuthuko elizweni, intuthuko kayisabalale izigaba zonke zelizwe, wonke umuntu enelisa ukuthi akhombe atsho ukuthi nansi yale ntuthuko engiyibonileyo elethwe nguhulumende esigabeni sami, kulandelwa lona uhlelo lwe-devolution.
Esamukela impumela yokhetho lukamongameli ngemva kokunqoba kwakhe Njengokwethulwe ngabe commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, umongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa uthe uzasebenza ngamandla akhe onke ukuze ilizwe lithuthuke. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ababuyele ekhaya ukuyavota bathi kabayijabuleli impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa kweleZimbabwe. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Batheleka ngobuningi abahlala kwamanye amazwe besiza ukuzovota, kodwa abanye badaniswe ukuthola amagama abo engekho kugwalo lwababhalisa ukuvota olwe-voters roll. Umnumzana Kemlilo ohlala kweBrithani ngomunye wabehlelwe yilolu duko.
Ngisuke e-UK ngisiyavota, zikuthiwa kula ma-ballot papers, kuyikuthi zeke iqamba mangi yathi ama-ballot papers ayinafu. Wathi kodwa sagcina sesingavota sekulethi, and ngi-disappointed ngama-results aphumileyo ngoba vela akusiwa ama-results besiwalindile lawa. Ikhetho lutshontshiwe egcekeni sikhangele. Sengibuyela e-UK ngeke ngiphinde futhi ngizovota ndlalise isikhathi sami. Lokho kwase Zimbabwe ilokhu inganekwane nje lokho.
Omunye njalo osebenzela kwele Brithani unkosikazi Isabel Ndlovu uthi uzonde kazazi.
Sathi sizovota sivotela utshintsho, kodwa kasilutholi utshintsho lwangikhona amavoti ayantshontshwa, amavoti ahamba ngendlela yomuntu oyedwa, but ayisikho kwabantu bonke. Why? Izifiso zabantu zingalandelwa. Izifiso zethu mazihlonitshwe ezweni. Si-expect ukuthi izifiso zoluntu zihlonitshwe. Esikufisayo lutshintsho. 43 years kutsho ukuthi kuya kuba i-100 years lokho sigida ndawonye kungala tshintsho.
Unkosazana Gugu Mpofu ohlala kwele South Africa yena uthi akayijabuleli ngithola kancane impumela yokhetho lwalo nyaka.
Mina ngisuke e-South Africa ngibuya lapha ekhaya ngisithi ngizovota, savota sibili, kodwa hhayi impumelela yangikhona angijabulanga shemu, ngoba hhayi akusiyikho lokhu kade sikucabangela. Ngidlalise le mali yami yokubuya lapha ekhaya ngisithi sizovota.
Umnumzana Randi Bajila ohlala kwele Botswana yena ke uthi uvote kuhle njalo uyamukela impumelo yokhetho.
Hayi, ukhetho luhambe kakuhle, abantu bavotile, esekusimelele impumela, kodwa impumela owinileyo uwinile. Kodwa bengivele ngubona ukuthi ukubuya ekhaya kufanele ngizokwenza amalungelo wami. Yenza amalungelo wami ukubana kuvota is my right.
Omela inhlanganiso ye-Free Zimbabwe South Africa umnumzana Adriel Sibanda uthi inhlanganiso zeZimbabwe ezikwele South Africa zizatshengisela esigodlweni somelo welizwe zikhonona ngempumela yokhetho.
Ngasuka lapha ngisiyavota mina labafowethu abayindapha sasuka ngebhasi. Masifika ngale abanye amagama wabo awekho, nami ngendlela amagama litholakalanga. Aphenduka ngavotanga. So abantu bakithi besicela ukuthi Friday sihlangane nini siyevala i-embassy isticket eJohannesburg lasePretoria. Please, ngeFriday.
Ohlaziya ezombusazwe kwele Australia umnumzana George Mhlophe wavota ebona ngani kuzaba kuba lenguquko kwele Zimbabwe. Kabuzanga elangeni.
Ukhetho silibonile sibili. Into edanisa even more ikuthi ngalesi sikhathi zanamhlanje silokhu sitshela ukuthi amaviki 11 approve ukuthi uChamisa winile. Iyaphindakala njalo into efanayo. So esicela ukuthi nje umongameli uChamisa alungise indlu yakhe. We expect better from the opposition.
Kwenze indengi labadabuka eZimbabwe lizinikele ukuba lendleko yokuba lohambo lokuyavota ekhaya, ukuthi lizwe kalivumeli izalwane zayo eziphandle kwelizwe ukuthi zivote, kumele zibuyele ekhaya uma zifuna ukuvota. Ngimele Studio 7 ikhamera mngezo Jesus Banda.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi kusasemasinya ukuba kubonakale umahluko kusimo somnotho elizweni ngemva kokugijwa kokhetho oluqhutshwe ngeviki edluleyo. Ezinye izakhamizi zawobulawayo ziyabuthandabuza ukuthi kungaba lomahluko kulandela ukhetho lolu. Kubika uBathabile Masuku.
Ukhetho olusanda kudlula lulethe ukungahlaliseki ukuzulwa kweleZimbabwe
njalo luthiye umuntu wonke ezibuza ukuthi angenzani ukuze aphile kuhle. Osomabhizimusi bona basebenza bebheke isimo sezombusazwe ngelihlo lokhozi ngoba bengathembi ukuthi uhulumende omutsha uzaletha umahluko. UZulu laye usedlela evalweni. Umnumzana Jozana unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi abantu bavotele inkokheli entsha belethemba lokuguqula isimo somnotho welizwe kulalokhu oyikho khona manje.
Umumo ama-elections sobonile soyedlule. Kundaba ze-economy siyakwazi ukusihlasele kakhulu abantu izinto bebethwele nzima. Abantu bengakwanisi ukuthi bebambe lapha lalaphana umnotho welizwe ungabafevi kangako abantu bekhala. Abantu bebecabanga ukuthi usengxenye nje bazesiya kuma-elections okunye kungabe kuzatshintsha. Kungasayenzakalanga kungaba liphutha kakhulu.
Unkosikazi Melissa Ntuli ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo uthi baqhubekela phambili bephandela imuli njengenjwayelo.
Asisoze sekele ukuqhubeka sidinga imali ngenxa yokuthi bekulama-elections ngoba asila siqiniseko sokuthi kuzatshintsha yini. Esikukhangeleleyo yikuthi i-economy yeZimbabwe isoke itshintshe ngokuthi sivotile. Kuzathatha isikhathi ukuthi kutshintshe. Thina esizisebenzayo sithi asingeke sime ukudinga imali zokugcina izimulu zethu ngoba yikho esithembele khona.
Umnumzana Mkhululi Mkandla, usomabhizimusi wakobulawayo, uthi balindele ukuthi kufakwe abaphathi ntambo bengatsha zikahulumende omutsha ukuze bebone umehluko.
Okwakhathesi amabhizinisi siqhubeka sisenza lokho ekade sikwenza loba nje siyabe silokhu sinanzelela umumo womkhathi ukuthi kume njani phandle. Okukhulu singathi silindele ukuthi sibone ikhabhinethi entsha ukuthi ibuya imumetheni, njalo le mithetho ezafakwa nguhulumende omutsha ofakwayo ukuthi izasimisa ngaphi. Yikho lapho embona ngani kuza kuba lo mahluko omkhulu. Okwakhathesi sizabe silokhu sisebenza ngonanzelelo ukwenzela ukuthi singaze sagcina singena ebunzimeni obukhulu emabhizinisini.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi ecubungula ezomnotho, uthi kusasemasinya ukuba umnotho welizwe uguquke kulandela ukhetho olukhulu.
Isimo somnotho wasange sinyikinyeke kubangelwa yimpumela yokhetho olwenzakale. Nxa sesikhangelisisa vele kuvame ukuthi isimo somnotho sinyikinyeke ngenxa yokuthi impumela ibe impumela ade vele inganakanelwa, mhlawumbe ade ingakhangelelwanga. Yikho kungaba kuletha ukunyikinyeka kwesimo somnotho ole budget.
Uqhubekela phambili uDlamini ekhuluma ngokumqoka okufanele kulungiswe masinya nguhulumende omutsha.
Okungabe kubalulekile uhulumende omutsha ongenayo osesungule isigaba esitsha yikubana kuqale ukuqhubutshekiswa ezinye inhlelo ezasalela endleleni kunyaka ophelileyo la kuyona lo mnyaka. Sikhangelele njalo ukubana kube lokulwisana kokukhwela kwentengo yempahla. Sikhangelele njalo ukubana kube nendlela yokukhuphula isimo somnotho sabantu esingathi impilakahle nje, i-social well-being. Sikhangelele ukubana kubalulekile abantu abaningi ukuthi bathole izuzo njengoba sikhangelane lo hlelo lwe-National Development Strategy 1 olutha kula muntu osalele emuva.
Sokulesikhathi eside umnotho wakwele Zimbabwe ugugudeka ngaphansi kukahulumende webandla lezanu PF. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulaba sakhulayo abethuswe yimpumela yokhetho olusanda kuqhutshwa kwele Zimbabwe. Kube labanye abathi selidumele edlula, ngakho-ke sokuyisikhathi sokuthuthukisa umnotho welizwe lempilo kaZulu, kubika uTobias Mudzingwa.
Iyamukelwe ngemibono yabasakhulayo etshiyeneyo impumela yokhetho luqhutshwe ngeviki edlulileyo lapho abezek bethe umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF banqobile. USenzeni Maphosa, osakhulayo okubandla le-Citizens Coalition for Change, uthi baqiliwe kukhetho lolu kodwa akumelanga abatsha belahle ithemba.
Ngalokho mina isikhuthazo sami ebantwini abatsha ngemva kwesimemezelo sokhetho simi ekuqhubekeni kulondoloza ukuthula ukuhlalela eduzane ukuze ma kungaba lo thuba lokuthi kubuyelwe kuyovotwa kacha babe khona ukuze bavule umkhandlo ngevoti kukhanye umakhanyisela ukuthi ngempela umkhokheli ubaba uNelson Chamisa nguye umnikazi wesihlalo sobukhokheli bomongameli belizwe leZimbabwe.
Kodwa uGift Machaya okubandla lezano PF uthi okokhetho sokwedlule njalo abasha sokumele bedinge indlela zokuthuthukisa impilo yabo.
Angiboni okubi mina. Izano PF yawina njalo ukukhanya izinto zizabangcono ngoba kunama projects amaningi that were being done by uPresident Mnangagwa. So khathesi usenelisa ukumaqedisa. Njalo abasakhulayo bazatholiswa amathuba amaningi kumining. Endabeni zokulima kanye lezamabhizimusi. To my fellow youth, ngithi okwama elections sokupheli masebenzeni ngamandla sizithuthukise.
Kulandela isimemezo sempumela yokhetho lukamongameli, ubaba osakhulayo ongathandanga ukuvezwa igama, ukhuthaze abanye bakhe ukuthi bedinga impilo engcono kwamanye amazwe.
Ukuphumela izwe leZimbabwe kungaba kungcono. Ngoba abantu abasesikhundleni izani iphepha olanto engayitshintsha vele abantu abazayitshintsha they proven for the past 43 years ukuthi akho abantu abayitshintshayo ngoba nxa uhulumende umuntu ongupresident esithi yakhomishina isiborani emadolobheni akutsho lutho kimi khonokho. So mina kimi I think ukuphuma lapha eZimbabwe sezidingele okunye okungcono kungaba kungcono ngoba igeneration yami mina lapha ngizola khona kubona into one vele azake sibone into engcono vele we've been suffering since.
Ocubungula indaba zabasakhulayo ekwele South Africa, umnumzana Bheki Impilo Ncube, ukhala labanye abatsha ngokwenzakala eZimbabwe.
Siyazi sonke ukuthi ilizwe belingamanga kuhle iminyaka yonke le edluleyo. Ikho nje nxa sikhangele izithembiso abaziphiwayo ngabakhokheli asebethe bathatha futhi umbuso, angiboni kusiba lotshintsho. So utshintsho ongalwenza wena njengomuntu omutsha yikuthi uzifake endaweni lapho kulamathuba khona. Ngeqiniso sibili ayi kunzima sibili angeke sithembele lapho ngelathemba khona sizamile sibili ukuthi sibekezele kodwa hayi kunzima sibili.
Wengeze uNcube esithi uyawusekela umbono wokuthi bephume kwele Zimbabwe yabasakhulayo.
Inyathela abantu abangalithatha engilibona lile ngqondo ikuthi bazame ukuthi bazithuthukise kwezemfundo, bazame ukuthi bathole ama-certificates noma ama-diploma angabatholisa amathuba ngaphandle kwelizwe. Sengibona ukuthi abantu abaningi abasela ama-options amaningi, so kungcono nje ukuthi baziphumele elizweni bayezama impilo kwezinye indawo.
Akwaziwa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzagcotshwa nini. Njengoba amabandla aphikisayo besithi ukhethwa luqhutshwanga ngemfanelo yikomishini yeZimbabwe Electoral Commission. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ulive Talk namhla kuhlelo lwabasakhulayo The Connections sixoxa labatsha ngempumelelo yokhetho olukhulu oluqhutshwe ngeviki edluleyo. Singakehlukani isihlobo sike sikhangele ezinye izindaba abezikhokhela namhlanje. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi kumele eliZimbabwe liqhube ukhetho olutsha lincediswa ngabenhlanganiso ezinjenge-SADC, African Union lezinye. Inhlanganiso ye-Southern African Development Community ikhangelwe ukuba izathumela kwele Zimbabwe iqula le-Panel of Elders ukuyahlola impumelo yokhetho olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. Ingcwethe ezicubungula ezomnotho zithi sasemasinya ukuba kubonakale umahluko kusimo somnotho elizweni ngemva kokugqitshwa kokhetho. Siliqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver lelisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Nilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.